Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Omnye othiwa ngoko umthuthwa izindlu ziwile ama-bedrooms lamakhitshi angikhona kuzobuya amala kuvele ama-toilets kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akula lutho yabantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawa li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary yile liwileyo kuphela elilodwa
unkosikazi Makaure uthi abantu abadilekelwe Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ufikile eChimanimani ukuhlolisisa umumo owenzakale kulindawo kulandela izulu lesiphepho elecyclone Idai.
Ukudla okwakathesi kuyabuya tole amarai isalt okwakathesi kodwa ke
uncedo lwempahla ukudla lemali oluqondiswe abawelwe yingozi yezulu lokhu lutheleka luvelela kwamanye amazwe omhlaba njengabomelika lawe European Union okusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi iningi liwathenga ngobuningi lisesabela ukuthi engaphela zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okube lomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi asizweni amazwi kaMongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli ezisezini kanye nempahla edikileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bexoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimachina lapho engangiye khona eUnited Arab Emirates. Labo bazasincedisa amazwe abalisa eleBotswana, Angola, leNamibia lawo azalethu sizwe.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I had visited.
Amapolisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChipinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo, unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuWard 7.
Ngibone izindlu ama-bedrooms awile komnye ubaba othiwa ngowako Smoke omunye othiwa ngowako Magoto Sylvester omunye othiwa ngowako Chindowa omunye othiwa ngowako Mthuthwa izindlu ziwile ama-bedrooms lamakhitshi angikhona kuzobuya amala kuvele ama-toilets kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akula lutho yabantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawa li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary yile liwileyo kuphela elilodwa
unkosikazi Makaure uthi abantu abadilekelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akulasizo asebelutholile kuhulumende kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le-MDC elinqoba khona.
Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa ukuthi MDC yodwa, so akula. Sisobayakhangela ukuthi izindlu eziwilele lezi ngabantu baphi, basabothani, basaphothi MDC kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo, kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi.
Umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo. Uthi bahlanganela badinga usizo olutshiyeneyo. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, uyagcizelela.
Kuletha kumbe ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale, ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo la enxaya kulezi zinto azithumelayo uzabe ukwazi ukuthi uqondisa usizo olunengi kuziphi izindawo. Lakhona ukuthi usetshilo kumahlabezile ukuthi la kuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo. Ngibona ngani kuzasiza kakhulu, vele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengo-president, kugcine kube labantu abaningi abaziyo ukuthi ufunakala sizobani. Siyabona kathi sithi sekule mali efika abo £20,000 esitholake livela kumazimbabwe zaku-diaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjiswe kulezi ndawo.
Ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lomonakalo omkhulu kuse-Chiredzi North Ward 24, njalo izulu libikwa lilokhu lisina eBikita lezinye indawo. Silokhu sikudaba olufanayo. Umanyano we-European Union wazise namuhla ukuthi usuphe uhulumende weZimbabwe, oweMalawi loweMozambique imali engangezigidi phose ezine zamadola, $3.97 million, eqondane lokuphathisa inkulungwane zabantu abahlaselwe yileli zulu. Imelika yona ithi phakathi kokuqoqa olwayo uncedo ezaluthumela emazweni womathathu ngokwesikhathi esiseduzane esilandelayo. Elebhilithani lona lithi liphe amazwe la imali engena ku-£6 million. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amazwe agoqela lawo esiwabalisileyo lawo asephe uncedo. Uzulu weZimbabwe laye uqhubeke ethumela izipho ezifana lezigqoko, ingubo lokudla ebantwini abawelwe yile ngozi namuhla. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Owen Thabaziba, wasichasisela ngoncedo asebelutholile.
Sikathola uncedo olukhulu. Okwakathesi sithole impahla kakhulu, imali yelutshwane kakhulu kasikayithola.
Impahla yiphi eliyitholileyo?
Sithole ingubo, ama-shirts, ama-blouses abomama, lokhunye okuncane nje.
Ukudla-ke?
Ukudla okwakathesi kuyabuya. Sithole ama-rice, i-salt, esila okwakathesi. Kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo. Angikakhangeli i-storm yethu ukuthi khulani okubuyayo.
Imali othe alikatholi ethe xacalileni lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje?
Sina njenge-agent asila mali esifaka esikhwameni esokuthi ingasinceda kuma-disasters. Siyadinga na i-disaster seyisenzekile.
Abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi?
Bayayifaka e-akhawunti yethu, kodwa okwakathesi angikho ehofisini. Ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini. Ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue, Methodist House.
Efonini-ke litholakala ngaphi?
Ifoni yami +26377341254 yiyo ifoni yami.
Kulabo abangathanda ukuphathisa kuzulu weZimbabwe othini kubo?
Ye, bakhona sibi labadinga uncedo. Ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise. Ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho.
Lina njenge-Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo?
Hayi, zikhona, sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches. Sisebenza nge-ACT Alliance eZimbabwe, international organization. Sisebenza nge-Civil Protection Unit yekahulumente.
Kusasa koBulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko elizaphatheka yini?
I-Methodist Church yethu abakhokheli abewisili abakhona khona ngale yibo abazangena kumkhuleko lo.
Lo ngumnumzana Clever Owen Thabaziba, umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency, engenye inhlanganiso eziqoqa uncedo lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ulokho webhekane lobunzima obokufinyelela kwezinye indawo ukuze kuncedwe njalo kuhlengwe abantu abehlelwe ingozi esigabeni seManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentathelo zindaba wokwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo wecabinet, umphathintambo wezabelo uMnumzana July Moyo uthi kunenge okusadingakalayo ukusiza abawelwe ingozi ikakhulu eChimanimani East, lapho umonakalo obe mkhulu khona. Wengeza ethi kulemibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
You know, Lesotho is next to Mozambique, and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say,
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique. Ezinye izalane khona eMozambique bezichaya incingo zichayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba zibona izidumbu ngapho, njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe. Besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu, abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu, kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga. Amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani.
Umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oselutholiswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lezihlobo.
The Minister of Finance pay imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona zivela ku treasury, njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhadala ama taxes abo.
Uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela limali uNcube.
O 2% tax konke ndawonye ikesisebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai cyclone. Imali zakhona zizancedisa ziphathise sibile kwakheni izikolo, lama toilet, lama roof adestroyer, ama bridge konke imigwaqo yakhona, ambonani kuzaphathisa sibili.
Uhulumende uxwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngucyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana lamamahofisi akamsitheli akadistrict administrator lamanye angaphansi kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhulayo iCyclone Idai eselibulele abantu phose abalikhulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro wele Brazil, umongameli Donald Trump wele Melika, bakhangelelwe ukuhlangana namuhla behlaziya indlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili, ikakhulu kwezokuthengiselana emhlanganweni wabo. Lo mhlangano uzakwenzelwa esikoleni sikamongameli Trump eseWhite House eWashington DC, lapho umnumzana Bolsonaro ayethekelele khona ile Melika. Abahlengi bakwele Indonesia ababika ukuthi inani labafileyo engozini yezulu lesikhukhula kulelo lizwe selifike kwangamachumi phosathube mune munye 89, iningi labo kungabesigabeni sephapha. Isiqinti sesentshani yiso esibikwa sihlaselwe kakubili izulu eselikhukhule amatshe, izihlahla, izindlu labantu.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi uZulu ewathenga ngobunenge sesabela ukuthi izulu lesiphepho ucyclone Idai lingaba litshaye impompi eziwaletha elizweni ezivela kwele Mozambique, lapho leli zulu elitshiye umonakalo omkhulu. Kodwa uhulumende uthi izulu alizange liphazamise impompi lezi. Lanxa abachayeli besithi bayawaswela amafutha ezimota emagalajini njalo le ndwendwe zemota zilokhu zisiya zikhula, umphathintambo wezamandla umnumzana Joram Gumbo uthi ilizwe lilamafutha ayeneleyo.
Ipipeline yethu ayibanjwanga le cyclone. Into ekhona ukuthi kona siza kuba lokho sithola amafutha yethu khonapha eZimbabwe esiza le pompi yethu evelele ebhera siya lapha eZimbabwe. Nxa abantu sebecabanga ukuthi kumbeni kwaba le cyclone kwayenzakala ukuthi kumbeni ipipe kumbeni yali kumbeni yadyajulwa kwezinye indawo, hayi ipipe yethu hayi imekamnandi ayizange ibanjwe. Abebhayira labo bathi sebebona ukuthi sokule cyclone bakhe bavala ipipe ukuthi ingayahambisa amafutha, bazayivula ngolesine. But ukuthi bayivule ngolesine abazayivula, lokho thina ngapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi, njengoba ngathi mina ukusukela mhlaka 14 January lapho satshintsha khona intengo yamafutha, asizange sibe lenhlupheko yokuthi amafutha ayashota khonapha eZimbabwe, silawo amafutha amaningi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokitshini lesizinda uthi amafutha ezimoto abevele esilela okokuthi uhulumende usezathola umunwe wokucatsha ngawo ngezulu.
Khanya ngani maphongwizuza for that time being then isiphela, ngoba ungahamba emgwaqweni lapha izimota zodwa zodwa vele akwazekekile ukuba le maline nezimota, and everywhere i-shortage is still there. And lokho ukuthi khona i-cyclone isikhonze ngalokhu sebezasebenzisa yena leli ingqondo yokuthi khona sekuyi-cyclone, but ngezinye indlela vele sebeyehlulekile ngoba ngokwabo ukuthi bezuzeni isiwe liyangikhona.
Sibuze ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Ngahadebe ukuthi izulu lesiphepho leli liza kwenza kube nzima na ukuthola amafutha ezimota endaweni ezifana leHarare.
Vele soluqalile izolo izimota kade zinika ama-queue amade kakhulu ngendaba yokuswelakala kwamafutha already kwezinye indawo ezithengisa amafutha ezimota. Umumo lapho kade vele utshengisa ukuthi kuhamba ngesikhathi kusiba kabi ekuswelakeleni kwamafutha, manje kukhanya kanje ukuthi kuza kuba more than that, ngoba sekuzwakale ukuthi uhlupho olubuyise yi-cyclone Idai selibange ukuthi amafutha azaswelakala more, ngoba amapayipi amafutha azedabukile amanye angkhona.
UHadebe uthi ukusilela kwamafutha la kuzabangela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwe-bond, ngoba abathengisa igwayi behlaselwe lizulu leli.
Njengoba futhi sikhangelane lesikhathi akade sisikhangelele ukuthi lasizabanga ukukhwela kwezintengo isikhathi engisitshoyo isikhathi sokuthengiswa ngoba lapho abathengisi begwayisi bebaningi kade kukhulunywe layo uMinister of Finance ukuthi otherwise kuza ukukhwela kwe-rate ye-US against i-RTGS.
Kodwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Motor Traders Association, uMnumzana Bednico Bebe, uthi amafutha azasilela kodwa kawasoze abangele ukukhwela kwentengo yempahla ngoba intengo yawo ingakhuphukanga.
Okusala yikuthi nxa amafutha angekho abantu bazahawuna besemalayinini emafutha kodwa amafutha abe ehlisenikho. Okwande ukuthi kube lokuthi intengo ziqonge ukuthi amafutha akhwele intengo yayo. Ingakhwela ke intengo yayo ukuthi into zonke ezitolo ziyaqhansa zilandela ke ukukhwela kwentengo yamafutha. But okwakhathesi ke ngesizathu ezinikwayo ukuthi kufe impompi ezisa amafutha elizweni. Kangiboni ukuthi kulesizathu sokuthi kukhwele amafutha. Okukhona ukuthi kazilungiswe lezo mpompi kwenzela ukuthi amafutha abe khona.
Intengo yamafutha yakhwezwa ngenyanga kaZibandlela lapho kwaqhamuka khona ukutshengisela okwachiya abantu abedlula ithumi lanhlanu befile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Ukusungulwa kwenye njalo inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ethiwa Consumer Rights Association kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ngesikhathi intengo yempahla iqansa kungela mkhawulo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcwele.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqansa sikhathi sonke kungelakwaziswa. UMnumzana F. Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapha abathenga khona elizweni leZimbabwe. Ngothenga ebanki, ngothenga supermarket, ngothenga okuthile, ngofuna ipassport, ngofuna i-birth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esesithi quality le quantity yangkhona ngendlela efaneleyo.
Unkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe u-advisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi ngayo ikhangele ukuthi omama sibili ikakhulu abayibo abangamakhonzima amakhulu elizweni ukuthi nabo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers zahlukuluzwa ukuthi kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzukusebenzise sungalahle. Sisesikhangela futhi umama emakhaya, umama ule-ecocash ukuthi uyathunyezela imali ngabantwana abangapha edorobheni, umama sekhohliwe i-password, iziblocki and isiblokile laphana sokumele agade abuye kobulawa ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama futhi ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hhayi zikhona akhona ama-service provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Nendaba zama-perception ukuthi lama-password athi why kumele umama azasuke etsholo ukuthi azokuhamba kobulawa ekliniki eseduzana kuthatha i-birth certificate.
UMnumzana Mike Ndiweni esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso ucampaign leader uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olento ayithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa, abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi lilungelo loluntu. Sikhangela ukuthi lapho ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo, bengathengiseli izinto ezibolileyo. Siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi, bengaphathwa njengabantu, bayahlukuluzwa emahofisini ezitolo, bayathathelwa ama-change, abanikwa izimali zabo kubo-airtime, bayatshontshelwa izimali emabhasini, bayahlukunyezwa entweni eziningi. Abantu abaphathwa kuhle, ilungelo labo liyahlukunyezwa njengabathengi. So sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho. Umuntu lo muntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi, njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala engcindezelwe zikhathi zonke.
Ya, njengomthengi vele siya ama rights ethu violator, like ukudla. Uyathenga into mawufika uthi uyayidla, uyithola ukuthi ayichile, ayilatesi, into leyo yabe ingadleki. Kumbe yabiphekwe the day before, be just very kudumeze kuphela, wena suthengile, expect ukuthi uthenge ama-chips, vela uwabise, so umele udle kuphela. Everywhere, even uthenge i-grocery, uzathola ukuthi ingxa yothola ukuthi uchago solubolile but suluvulile, susendlini, awusela mali yokujika ubuyele uyelisele uchago loluya, suforced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu, kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala e-Consumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
Izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi, zikhwele ukwedlula imiholo, ngoba imiholo ikhwele ngokwesilinganiso esiku 10-20%, kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela athi lisenza $3 something, kareseli ubo $4 or $5 something, usiya ngokuthi ulithenge ngaphi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something, kwezinye indawo sengenile kubo $7, $9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama-school fees akhwelile, asikhulumi ngama-inform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aid ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela, so impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi, ibavikela kubathengisi abahlala bebancindezela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
United we stand, divided we shall fall, asihlanganeni bo. Sonke ma Africa, Africa is our home, make it a better place, asihlanganeni bo. Sonke ma Africa.
Peace, love, and harmony.
Ukuze iphetha heza namhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile eChimanimani namuhla ukuzohlolisisa, ubehlolisisa ngomonakalo olandele izulu lesiphepho kuleyo ndawo, Cyclone Idai. Uncedo lwempahla, ukudla, lemali oluqondiswe abalwela ingozi yezulu lokhe lutheleka luvele emazweni amaningi lenhlanganisweni ezizimeleyo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.